just asihambi emthethweni wakwakhethu sikeliphikareta ngoba officially asika besingakaziziswa anything phandle kokuba kwezinto esizithola kusocial media.
Ye, ungachashela ukuthi i-declarator leyo kuyini?
Isinqumo esivele emthethweni ndawo esiveza ubani obana unduna ukhayisa yilokhu unduna akula nto esitshintshile ngoba ngomphekelo somthetho eZimbabwe induna ukhetho emuli yayo bese proclamation for umongameli welizwe and akulo omunye umuntu ongabisele emuva leso sinqumo noma sesivele senziwe ngaphandle kwamongameli welizwe.
Kulesinye isahluko somthetho esinika ezinye induna amandla wokuthi susa esikhundleni omunye wabo nxa kukhona okusolisayo.
Nxa kukhona okusolisayo kuba kuyakhethwa iinduna ezintathu ezihamba umndeni ziyehlolisisa zichwayisisa bese zinika ama-recommendations but edabeni lona olukhona induna ukhayisa ayizange yatshela ukuthi kube hlupho ayizange yabizwa ukuthi izophendula lapho ngikuzwa nje ngomahlemhleni ukuthi kube nomhlangano lapho lo mbono ukuthi imiswa induna yaphoyintwa ngasemthethweni ngo-2014 umongameli wayekhona upresident then okugcotshwa elikwenziwa ngumbhengu lezinye izindeni into iyadlodala.
Nibona ingani ngesingisi lile strong case yini?
Strong case ngokela umthetho uphambaniseke isisekelo sombuso lemthetho eminingi kakhulu hayi emthetho ndaba yi-clear flagmatter esizayini
kodwa kwakathesi induna lokhu eqhuba umsebenzi njengendona.
Ye, lokhu eqhuba umsebenzi ngiyaba la izolo ekuseni lasemini lokhu eqhuba umsebenzi njengendona akula nto emisileyo.
Nxa kungelalutho lulotshwe phansi lihamba lithweleni emthethwandaba lina liyathi likubone
hayi kulezinye induna esizazikhuluma so athink sizathola i-declarator isabe sikhale libe bemi ukube lokhu kukhuluma lokhu abakhulumayo okuphambanisa uZulu.